Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7. Namhlanje ngolesihlanu ekuseni siku 18 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka usuza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla leMDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe nomnumzana Nelson Chamisa.
Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona limute ngokuba kalisathoniseki, izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lomuntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusibanga esikude.
Baqala babuze izalo zezimpawu sokwalungiswa yini. Nxa kungakalungisiswa azikhishwa ngoba ngumthetho oyakufakiwe. Angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele izinto zakhona azikalungiseki. Ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababuthayo. Awusezokuquke
lezi zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhluza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla leMDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Chamisa ukhweze lolu daba iSupreme Court ephikisa isinqumo seHigh Court esokuthi wangena esikhundleni sokuhola leli bandla ngokungekho emthethweni. Umamangala kulolu daba lilunga leMDC umnumzana Elias Mashavira yena othi uMakhuphe nguye okwakumele abe ngumkhokheli weMDC kulandela ukutshona kwamnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni komnyaka ka-2018. Inkantolo yeSupreme Court iqale ukuhluza udaba lolu izolo lapho amagqwetha kamnumzana Chamisa acele umahluli ukuthi avimbe uMakhuphe engabi khona kuthethwa lolu daba ngoba engayisuye uMamangala kodwa amagqwetha kamakhuphe akuphikisile lokho. Umahluli ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe namuhla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe, umnumzana efidlela Ncube.
Into yokuqala nje okungenzeka ukuthi mhlambe baphume bathi bona nguChamisa kumbe baphume besithi nguKhuphe, kodwa lapho lukhona kusengenzeka ukuthi ludlulele phambili luze lugcine lufika e-constitutional court ngendlela thile, kusiya ngokuthi inkantolo ithethe isinqumo bani, yona le yabithethe isinqumo njengoba ingaphansi. Kodwa-ke okubi ukuthi iZANU-PF ibukele iyakholisa abantu abafuna ukulungisa ilizwe abasuka bebonke ngo-2000 sebesilwa bebonke. Into ekade ingafanelanga yenzeke.
UMakhuphe yena soaba lebandla lakhe laya kuCongress bakhetha ubukhokheli bebandla labo. UChamisa laye wenza okufanayo. Kungani beqhubeka ngombango waleli bandla bona sebelamabandla ehlukene?
Njalo kubeka kahle ukuthi sekwenzeka kanjalo. Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona limute ngokuba kalisathoniseki, izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lomuntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo. Sokusele nje kuphela ukuthi abantu njengoba nami ngifuna ukuthi nginqobe lalwana athi ufuna ukunqoba, kodwa akusela mbango, makusadingakali ukuthi balwe amabandla ngoba seyehlukene. Kodwa lathile bona ngokuphikisana kwabo ungathi babona sengathi ulokhu kuyinto eyodwa. Kanti-ke futhi ekuhlukaneni kwebandla khona lapho kulezinto eziyinzuzo, kulamahofisi, kulezimota, kulezimali. Ungalahlekelwa yikuthi kuthiwe nguwe ofaneleyo, ulakho ukulahlekelwa yizona leziya zinto. Mhlawumbe yikho kunye okwenza ukuthi baqhubeke besilwa empini yakhona ukuthi zize zithuthe izinto zihambisana lapho.
ngezinye indlela uthi okulwelwayo lapha impahla yebandla esingathi ngama properties okufana lezimota lama office lani lani
yikho kuphela osekulwelwa kakukho kunye ngokuba igama vele akusaguquki lutho angithi le ekhokhelwa ngumama uMakhuphe ivele yiyo ebizwa kuthiwa i-MDCT leyana eyinye ekhokhelwa ngubaba uChamisa ile gama layo i-MDC Alliance kumbe i-MDC kuphela kusiya ngokuthi ubeka kanjani kodwa bangena i-MDC Alliance ephalamende so ke akusela mbangu ukuthi ungathi wena onguye olegama elikondileyo ngubani igama le-MDCT elalikhona ngalesiya sikhathi kumakhuphe kodwa umbuzo uthi le eyinye i-MDC Alliance yiyo yini ezalwa yiliyana ngoba labo bame khona lapho ukuthi hayi yithe sasiyi-MDCT esesibizwa i-MDC Alliance ngokunjalo ke amahofisi lezimota lezimali kufanele ukuze kithi labantu abanye besidiyibo yikho okuzaba okuphikiswana ngakho kakhulu okunye nje lokho okunye hayi akusekho babanga yona leyo nto ngokuba phela ungalahlekelwa yiphi uyalahlekelwa izinto ezinyenga usengalahlekelwa yiyo i-harvest house kumbe okuthiwa yi-Mock and Sangrai House kanjalo usengakhitshwa khona kungena umuntu
lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusibanga esikude. Ngenyanga edluleyo umhlangano weSADC uvumelene ukuthi kumele amazwe ezwekazi le-Afrika amanyane akhuthaze amazwe awethesa inkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF izijeziso zenotho ukuthi aziyekethise kodwa amazwe la athi ukuze zisulwe izijeziso zenotho kumele ilizwe linanze ilungelo loluntu. Ibandla leZANU-PF lithi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya waqala ngokumbuza ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika azasekela na ukutshengisela kwebandla leZANU-PF.
Phela ukuxoxa i-Afrika akutho ukuthi bazakwenza ngoba nxa behlezi emhlanganweni wabo e-AU laphana e-SADC kumbe e-AU baye khuluma nje abafuna ukuzama ukuchazana nje kuphela. Angikholwa ukuthi amanye amazwe asigumbelezeleyo bengaceda izimali becoca umhlangano ukuthi ukuthiezeziso ngibona ngathi nje i-politics nje uphela upha ngukhuluma nje.
Lona udaba lona lolu ulubona njani ukuthi bachitha isikhathi na kumbe kuzaphathisa khona oku abafuna ukukwenza?
Akusoze kuphathise ngoba uyazi ukuthi izijeziso lezi zafakwa i-America le-EU beqondane nokubhidliswa kulungile labantwana beZimbabwe. So nxa kulokukhuluma kumbe ukutshengisela kukhona kabayetshengisela bekhona le-America ngoba vele antu baqala babuze izizalwane zeZimbabwe ukuthi sokwalungisiswa yini. Nxa kungakalungisiswa azikhitshwa ngoba ngumthetho oyakufakiwe angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele into zakhona azikalungiseki. Ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababusayo awusuze kuquke lutho.
Khona lapha eZimbabwe esizwa kuthiwa kuqoqwa kubizwa wonke uZulu jikelele kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Yeah.
Ubona ungani bazahlukuma yini abantu?
Abasoze baphume ngoba nxa abantu behluleka ukuphuma kusiyanatshwa umgabe umuye umgabe bengaphumela nje into engelamsebenzile ngoba kulabantu vele abasebandleni elibusayo abangavumelani lakho abathi ndoka zintshintshwe. Alokhu ixeda lesikhathi ngaye bathatha izimali zakhona besiyanikeza izikwele zamagesi kumbe bethenga imithi esibhedlela. Angikhulumi kuzaphuma muntu lapha abantu balambile ngoba vele babethena ngendlela khona bayahamba ngani babethena ngendlela ukufela lesi.
Uyatsho wena ukubana bakhona kuZANU-PF abangani bayazwisisa ukubana udaba lwezijeziso zona lezo asodaba oluphonga ukukhulunywa nje lususe.
Yeah.
Ubona ungani bangaba bebaningi yini kumbe ngabalutshwana kakhulu?
Yeah. Yabona izijeziso nxa zikhona mfowethu kulabantu abazuza imali kulezithelo amatsotsi lana vele ayebesenza amabhizinisi obutsotsi kube futhi kulabanye abathi khona hatshi izijeziso lezi ziyasihlukuluza imisebenzi yethu ngaye liyalungisa ukukhulunywayo. So kulabantu abaningi angisebenza labo phela abantu bomhlangano labo abaningi vele omongameli bakhona abathi kalilungisisani izigezi zikhitshwe yibo abathe besitela nje abantu ukuthi ningahambi emhlanganweni wakhona.
Manje pho singabona behamba ngobuningi ukuthi babe bebanjwe ngamandla na kumbe babe bethenjiswe ukudla.
Liqiniso phela atho baye bethimbana yadinga abantwana besikolo babayetshela ngezinduna losobhuku ukuthi sithi kulethela amabhasi alithumi ufanele uwagcwalise amabhasi akhona base bebanjwa ngeganyabo. So zabo ingxiya begcwala abantwana besikolo kumbe labana abantu bekhaya babanjwa igayabo ngoba edolobheni phela thina athi isesidolobheni vele asizeichithe isikhathi sisiyalela izinto ezingenamsebenzi lezi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Ngesikhathi iningi likhala ngomnotho welizwe olokhu siba lukhuni ngamandla, abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini ama-vendors bathi ibhizimusi yabo ayiqhubeki ngemfanelo ngoba abantu abasathengi njengakuqala, kukanti sebebaningi abathengisayo. Sixoxa lomnumzana Austin Nkomazana umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Sengikulinganisele ngenge ngakubona ivinda lamhle kuseni. Ngitho into enjengetamatisi fethu, ibhida fethu, ikhabithi fethu, kakusathengeka abantu ezindlini abanye sebesidla bengela zolezo zinto ezinjengetamatisi. Izolo bekungcono ngoba labo suphu laba bebekhona. Namhlanje osuphu sebethengwa ngemali ongaphosa ukuthi yethu asithenga ngayo ikheji yenyama. Uyakubona kakusathengeki. Ubuse ukhangela ukuthi abantu benkosi bonaba ehlezi khonapha ebrandini lesitolo kumbe egcekeni esethengisa itamatisi dola kube kubili. Nawo bangaka abayanelisayo nje abantu besebuzimeni kangaka. Ithalenze kulaba abantu abathengisayo izisu sizi sibili.
Nina libancedisa ngani njengenhlanganiso?
Asikaphathi lutho so far. Kuphela esithisela ukuthi ngasi yabancedisa. Asika kuphathi njalo ubusubuya la ekutheni isifiso sethu luba kuyasivumela isimo lesi lokuthi ke siphathe. Ngasiba lazo izingadi zezimbida eziqondane kumbe ezisizabuthanisa laba abathengisayo kuluhlelo olwenziwa yithi ukwenzela ukuthi lanxa besiye emarket bese siyadinga okunye abangelakho kodwa okunye bencediseka bethatha engadini zabo kube yithamatisi kube yi-onyeni kube yibhida bethatha khonapho. Sibona ngani kungabancedisa. So thathe siphakathi kohlelo njengogatha lwami ukuthi ngewadi ngewadi sibaqoqe behlangane bese sisiba le ndlela yokuthi sicele okuyindawo okuthile okuzaba seduze nesibhorane kumbe sicinye sidinge isibhorane. Kodwa sithe sithi siyaxoxoza sathola ukuthi lezi bhorane ezikhona azikho ezadetshwa ngomanisipala wakithi kwakungamadona. Akukacacile ukuthi singadithima kangakanani lathi ukuthi sibe ngamadona azakwenza lezo ezethu kumbe sibandezele ukuthi kuzoneza ezikhona eceleni sibe ngalabo. Kodwa siyafisa ukuthi nga siyabakhipha sibile kuwodeni emakethe okudula khona kangako kube yi-product abazenzela yona lapho.
Siyananzelela ukuthi kwabhidlizwa izitolo eziningi laphana ekuqaleni komnyaka abantu betshengisele. So kungcono yini kathesi njalo bona basebenza kuhle yini abanini bezitolo?
Akulula ukuthi ukubeke xathu kodwa ubunzima ubukhangele. Yikuthi abanye abanini bezitolo indlela abakhangela ngayo abantu abancedisa izakhamuzi yehlukene. Ungani kule pride yokuthi mina ngibe ngivakhele ngihambe ngithini, umuntu obuye ezihambele ngitshela nge-resident association ivancedisanani. Kodwa kahle ngikutshela iqiniso sethu, abanye lakhathesi kazivukanga izitolo, abanye kazivukanga. Uyakubona nje ukuthi sibile bonkimbo, uyazi kuzisa ubuhlungu. Kodwa bese siba khona njalo abanye, hhayi kuyaxoxeka lakho sibili libonisane ngobuzima obukhona la uze ubuntu bukhona ubuzima.
Lo ke ngumnumzana Austin Nkomazana umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo ithiyeneyo namhla ekuseni. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise osomabhizimusi ukuthi bayekele ukukhuphula intengo yempahla mahlayana ngoba uhulumende uzathatha amanyathelo bengaqhubeka besenza lokhu. Uthi kuzaqhutshwa umhlangano ngeviki ezayo phakathi kukahulumende labosomabhizimusi ukwenzela ukuthi babonisane amacebo ngalolu daba. Ekhuluma emhlanganweni we-Rural District Councillors Meeting izolo, umongameli Mnangagwa uphinde wathi odokotela bakhalele umsebenzi ngokungekho emthethweni njalo uhulumende uyakwazi ukuthi baxhaswa ngabanye abantu abayizitha zakhe. Ikhansili yakobulawayo izolo yethule uluhlu lwabantu abagoqela iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi kanye labezemidlalo athi bangathathelwa impahla zabo bengekela ukubhadala izikwelete zabo kumanisipala kungakedluli inyanga eyodwa. Abanye abaziwayo abaphume kulolu luhlu ngumkamnumzana Phekezela Mphoko, unkosikazi Lorianda Mphoko, abanye ngunkosikazi Nomthandazo Moyo, numzana Sam Siphepha Nkomo, Believe Gawule, Gideon Kono, Khuphukile Mlambo, Benjani Mwaruwari, Agent Sawu, Gift Banda. Iningi zalezi ndawo ezingabhadalelwanga zisemayadini agoqela iMahachula, iSelbourne Park, iHillside kanye laphakathi kwedolobho. Okwamanje yesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Okhulumayo ngumkhokheli, bengithi ngifake nje nama kungumbono nje lana. Kunjani ukuthi abantu mabethi batoyitoya, abatoyitoya lokukhupha umthuli. Kaphume nje umthuli kufakwe umuntu okhona kuground ohlala ekhaya. Whether ishona indebele yini, Nambia, iKaranga yini, elonge ehlala ekhaya. Uyo umuntu ofuna lesana silala. Akhona ama professor ezikolweni lapha angafakwa lapha yana avusilizwe because umthuli uyafana nje lo mongameli wethu, ayikho nje direction abayithathaka, or else akuthathwe uchamisa ahlaliswe esihlalweni lesana sasihlelwe nguTsvangirai abe prime minister, ukwenza ukuthi abe nesay nama investor abuye njengoba MDC nabo bayathi banama countries angathi abasupport abafakwe lapha eduze. Uma ngingakhumbula ngesikhathi sikaTsvangirai wathi ukuhlala lapha eduze kwa-introduce ama-US dollar, impilo zabantu zatshintsha kwaba ngcono, isinkwa sasathengeka, kanti bakwazi ukuthenga isinkwa. Manje sokuwe sisinkwa sisathengeki, abantu ba-fed up ngokuhlupheka. Njengoba ama-veterans alwa athathile izwe emabhunini ahlala kahle ngalesiya sikhathi, sasikubona kukuhlala kahle thina because sasikwazi ukuthenga isinkwa e-Aromelo base, sikulezi nje sasizithola for free ezikolweni. Nakuzoyenzala kubo ama-veterans ethathelwa ilizwe ngabantu ababo ngoba behlulekile. Yabo
njani basakazi labalaleli be-Studio 7? Hey, mina ngikhala ngosimo kuleli lizwe laseZimbabwe leli. Hey, sibona ukuhlupheka khona manje. Akulabo dokotela, abantu bayafa, abantu bayagula kula sizo. Hayi, kunzima. Uhulumeni kazama ukuthi enike amadokotela imali elungisise isimo somnotho ngoba nesinkwa sesikhuphukile. Into abantu abavuka ngayo ekuseni kodwa hey sesidula isinkwa. Konke lezokuthutha ziyadula. Hayi, isimo sesinzima, lemisebenzi ayikho. Uhulumeni sokufuze ekhuphula amasokisi manje bona ukuthi ulungisisa yonke into eyenzekayo ngoba labantu bazagcina bekhathala bese beqala ukuthi bengena ezidaladeni, kumotshakala into yonke ngoba ilizwe vela lilalutho. Kungamotshakala lokho kukhona vele kuyosala sokungesela nix.
Linjani Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela mongabadela njalo. Mina usenhlizweni yami ukuthi lokho ngisabuza ukuthi kathi bona mabethi umnotho
basawulungisa wabulawa ngubani lo mnotho lo yipi iphathi yabulala umnotho lo besitshele kahle ukuthi kube kubusa yipi iphathi as from 1980 kuzofika manje besitshele lapho la abantu ababusayo manje laba ababeyobusa ngobani abantu abasimoshele ilizwe kanje izalo PF uma ingasicasisela lapho ukuthi ngobani hayi lawo bantu bomele bekudilwe nabo
sanibonani basakazi ayithi ngenzani bangazitha bekulosuku lolu okuthiwa yi-child girl child day ye bayahlubheka kanti thina sakhula singakwazi ukuthi umntwana wentombazana imfihlo zakayilezi lalezi yebo phela sokuyisikhiwa sokukhitshwa egcekeni kodwa akuyekelwe amanga okuthi kuthiwa abantwana bekhaya bayacika ngobulungwe lingabo siyangisa emhlabeni yikho kwavela ibala elithiwa sivatho nxa lingazazi bantu besindebeleni azizange libe lilonge ngisho lalangelilodwa omama bakwazi ukuyalungiselelwa umntwana oyintombazana nxa ekhula kanti babeyicika njani kudala isivatho ngasibe khona ngidlule ngiyidukuleyo ukwendisa kwabantwana bamankazana kakuveli ebazalini libo kunanzelela lokhu lingaphongi ukukhuluma okokungcolisa kungathi kuthiwa abantu besilisa yiba bangaphathi kuhle abantwana emhlabeni babantu besifazana liyasingcolisa abantwana abangamantombazana namhlanje bayazilawula balobuqholo kanye labangabafana umntwana uyadila imikhuba eqalisele iminyaka elitshumi lambili aqalise ugila umkhubu abe yisiqholo aze abalike ngekhaya aze agcina esezithile sokufuze kwenziweni ingqina sezithwele sokufuze endiswa khathi ngibona okisa afuna ukuthi kona asuke lapho uphinde ugcine isizukulwane esiyenziwe ngaboma umntwana akugqilele umkhuba ngoba sekhethe impilo yokuba ngumama waphuma empilweni yokuba ngumntwana ngentando yakhe akula mzali ungathi umntwana eneminyaka encane njalo uthi mntana msemfuna ukukhumbe semfuna ukukhombe sasiqalisa ukwembatha ngabentombazana sile 25 ngiyomfaka isibonelo ngami iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngiqalisa umuntu ukuba ngumama uphila kulezo zigaba elizitshoyo lamhlanje ngethukile nxa umntwana ongufana uzokuthiwa ubisa umalukazana kule minyaka emingaki umfana lowo ule minyaka elitshumi lane umntwana lwana uzezokuthiwa usethathiswe umalukazana ngenkani haji usephumile uzikhiphile yena ukuba ngumntwana ongufana ukuthi akhule kuhle qondisana into leyi lingabe lithi abantwana babanjwa ngamandla bayezwana bawela khompana ngobaa libafundisana ubanga ukuthi omama kabakulungisi ngoba buze seliqamba amanga ngoba into abayidingayo ngamalungelo okuthiwa ngama-equal rights yikho abakudingayo bayadinga ngendlela abantu bafuna ukuqumelela kunokuthi wakhe isintu ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Bruno Day owayengunogada wenkamba lapho okwakubulawa khona abantu kwele Germany ama-concentration camps kuqalisile izolo umnumzana Day owayeneminyaka elitshumi lasikhombisa eqalisa ukusebenza enkambeni ye-Stadthof wetheswa icala lokuncedisa ukubulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 uvumile ukuthi wayesebenza kuleyo ndawo kodwa wathi uyazisola ngakwenzayo amagqwetha akhe athi uyakwazi okwenzakalayo kanye lokuthi abantu ababe kulezo nkambe babegcinwe ngenxa yokukhethana ngemihlobo athi ukuthi babedale amacala ngenxa yokuthi usemdala umnumzana Day uzathonisiswa okwamahola amabili kabili ngeviki kuphela engatholakala elecala engagwetshelwa ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi elebhilithani kanye lomanyano we-European Union balobelane isivumelwano emhlanganweni wakuqala eBrussels esilungiselela ukuthi eselebhilithani liphume kulumanyano ekupheleni kwayonale inyanga uhlelo lwe-Brexit kodwa udaba lolu alukahluzo alwaphelela njalo inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uthole amagabha avuzayo ezama ukuncenga amalunga edale lePhalamende elizweni lakhe ukuthi axhase lesi isivumelwano ngomgqibelo. Kwenzakalani eMelika namuhla? Inhlanganiso elwela amalungelo abantu abansundu eMelika, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, ithi idabuke kakhulu ngokutshona kukamnumzana Elijah Cummings, ilunga lalinhlanganiso njalo owayeyi civil rights activist, owayenganyikinyeki lanxa kulobunzima kulomsebenzi. Umnumzana Cummings obelilunga ledale le-Congress emele iBaltimore utshone izolo iseleminyaka engamachumi ayisithupha lasitshiyangalombili. Embikweni owethulwe izolo ntambama, umkhokheli we-NAACP umnumzana Derek Johnson uthe umnumzana Cummings wasebenza gadalala kusukela ekuMaryland General Assembly lakukomithi eyayisebenza ukumisa umongameli Donald Trump umsebenzi nge-impeachment eyayizama ukwenza lokhu eye-House Oversight and Reform Committee. Yena-ke le committee wayengumgcinisihlalo wayo. Jayivana isikitikiti sile temba likholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhlaziya udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla le-MDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa, njalo isinqumo sikhangelelwe ukuthi siza kwethulwa namhlanje. Ibandla le-ZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho awukuthi afole sesikusanga eside. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.